alikho ilizwe ebelivele lizimisele ekuvikeleni ubhubhane lolu olwe COVID-19, ngoba yinto ebesingayazi, yinto ebisaziwa izo lezinswelaboya eziyizona ezaziyo isisusa sale ivirus yonale ye-COVID-19. Ngilethemba lokuthi bona lezi muli zabo yibo kuphela bekade bezimisele. Kodwa umhlaba wonke jikelele nje, kungaba se-Europe, kungaba se-America, kungaba se-Asia, kungaba se-Africa, angithembi ukuthi ukhona uhulumende wezimisele. Kusobala ukuthi lawo amazona alaphucukileyo abengazimiselanga, ngoba ungakhangeli kakhulu izwe lase-Africa, imali yonke esetshenziswa ngamazona alaphucukileyo yimali abayihuquluza e-Africa. Kodwa i-Africa yona ngaso kusiza emkhuhlaneni yithi esifa kakhulu ukwedlula abantu bonabo, or yithi esiba nenkinga ezinkulu kakhulu ezidalwa isehlakalo se-COVID sonesi okwedlula amazwekazi wona labantu amhlophe.
Sesikhangela ke lapho kulungelo loluntu, singathi eleZimbabwe lalo yiliye lamazwe ayiphula ilungelo loluntu na, kumbe labo abamabandla aphikisayo babe besenga ezimithiyo?
Engingakutsho mama mayelana ngemithetho ekhona kweleZimbabwe ephathelane lobhubhane lolu olwe COVID-19 yikuthi esikubonayo, sibona uhulumende kunguye owephula umthetho isikhathi sonke. Ibandla or amabandla aphikisayo ayihluleka ukuthi benze inhlelo zabo, njalo abantu kabavunyelwa ukuthi betholakale belihlekanyana nje besenza imihlangano abavunyelwa. Eqinisweni lona ibandla elibusayo uyabafica behlangene, uyabafica emgwaqweni, uyabafica emakhaya emaphandleni lapha besenza amarali, kodwa kabavumeli amabandla aphikisayo ukuthi enze ngokufanayo. Njalo okusobala yikuthi uhulumende ubengazimiselanga, njalo angithembi ukuthi lakathesi sikhuluma nje kunje uhulumende uzimisele ukuthi engaba lamandla ukuthi aphathe a-challenge ubhubhane lolu ngendlela eqondileyo uma lungaphindela, njalo ngendlela esikubone ngayo inyanga ezidlulileyo. Sibuhlungu ngoba kunje kathesi sesisiya esikhathini somgando ekhaya, njalo sikubonileyo ukuthi ubhubhane lolu luhamba kakhulu ngesikhathi somgando. So ngabe ukuthi leZimbabwe kungenzeka ukuthi esikubone e-Europe lapha kuye kwenzakala ekhaya ngesikhathi somgando, angithembi ukuthi uhulumende uzimisele ukuthi angadila lobhubhane lolu nxa lungavezi ikhanda, njalo ngendlela esikubone kunyanga ezidlulileyo. Kodwa singalahli themba ngoba umlimi wethu sonke, umlimi kavele imidlenzi kuphela kumbe emashonaland east, hayi uNkulunkulu wethu sonke, abantu bazaphepha.